yebo yebo mthoko komuhle zimpapu muhle yikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunxa sixoxa lomlungisi dube yena olwela ilungelo likazulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecorona virus
umntana dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bot
hayi
hayi ngiyaphila sithinteni udaba lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo uzulu kobulawayo ukuthatha njani lokho
lapho abawayezwa khona isimemezelo ukuba nasikhulu abantu abafika thime okutshengisa ukuba libulawayo esilabantu abane kuyevela kwezinye indawo kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media ngathi ngobe sidlala abantu bakhona bekhathazekile kakhulu besezinsi abaningi bakhona
ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho
abantu kukhathazeka bakhathazekile kodwa indaba ekhona yokubana izinto ezinjengokudla for example i-rolamine izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika izitolo zase-retreat ekowini kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-rolamine inanzelele ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile bayakhona abanye bakhona basebehamba evini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 sechayile so indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushoda kwezinto ezinjengokudla kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belangene isinqumo sikahulumente ukuthi ungabi lokubuthana kodwa nxa kuswelakala kokudla lezinye izinto kuyabayenza ukuthi begcine sebebuthene
sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathi nalo mkhuhlane dlani ukufa ngendlala ukubona njani lokho
ya indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma nabo akade bethengisasekile ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lokuthi uyingozi kodwa ngenxa yokubana xa sihambelela izizwe ezimbabwe sengathi abantu abaningi bakuyi-formal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengenakuhle kade kuqakathekile ukuthi aluhulumente wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu ngathi ngabantu abadala lezidlandlati labantu nje abangenamsebenzi bangakwanisa ukuthi bethole inzuzo ukuthi bekwanisa ukuthi bethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla sezinanzela ukuthi uhulumente wakwathembisa for example amavendazi ukuthi bazaphiwa imali ezithize kodwa kuze kube nalamhla nje kukhanya amavendazi lezo mali abakazitholi
hayi siyakuzwa dube isikhathi iso esesiziwe ngumangoyi bengicosha uphosela amazwi akho okuseni
ya okuqakathekileyo ukuthi abantu kuzulu wonke siqhubeke senza izicwangiso zaba zempilakahle zokuthi sigeze njalo singabi lapha ukuminyana khona xa kuvuma singabi lapho ukula abantu abanyengi khona ukuze sizifikele kumkhuhlane
ngiyabonga kakhulu dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
ngiyabonga awe
Mthoko komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha siyohlangana ngolwesibili kuhlelo C-Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami kwanaloko lamhla siyohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthoko komuhle zimpapo muhle bye bye